So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izindaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla ziku 16 Mvimbitho 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla lezano PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by elections oluzayo.
Ibandla lezano PF alikazwakali ukuthi alike lashaya umuntu belihlukumeza umuntu.
Owake waba ngumeya wedolobho leHarare njalo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansela ka-ward 27 eHarare ilunga le Citizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethwandaba lamuhla esithezwa amacala okwephula umthetho ophathelane lezokhetho o-Electoral Act.
Ele kucala abazama ukuthi uthisa imota khathesi sebelilahlile sebesithi ewabhalisa ukuhlala endlini kayise.
Ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho oluzenziwa ngayonale inyanga kubikwa inani lodlakela lusiya luqansa elizweni jikelele, kodwa kobulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kunokuthula.
Ye umumo kobulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla lezano PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqutshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Kodwa isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Tafatswa Mugwadi uthi zimbalwa izehlakalo zodlakela njalo amapholisa asadingisisa ngazo, kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ukhuthaze ukuthi kube lokuthula. Isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma utshele uSthandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe lawo ake achaywa enjube ephumula lenkulumane.
So far, Sthandekile lapha kobulawayo, ibandla lezano PF alikazwakali ukuthi alike lashaya umuntu belihlukumeza umuntu. Kodwa osokwenzakele ukuthi khona thina sesibe lama-cases ambalwa sibili abantu bechaya amalunga ethu bekhampena. Ngiyakhumbula kule indaba eyenzakale enjube lapha, kulabo mama bethu ababehamba bekhampena besenza ama-door to door bajinjelwa ngamatshe baze bayaphendukela esibhedlela sibili. Ukhona futhi omunye ufana ephumula ngale owathi ezigqokele iridale yezanupf wachaywa ngabantu. Ukhona futhi abanye futhi enkulumane ngale ababili abachaywa ngabantu ngoba babegqoke iridalia ezanupf. So ngapha songamna is now the other way round, uthi zanupf ibamba umthetho kodwa ababadlaphikisayo sebesihlukumeza. Kwesi sikhathi uyabona ukuthula komuntu, ukulunga komuntu, ungabona ntawona that beast is no longer there or is dead. The beast will be sleeping. Inyamazana naleyabilele leya ungayivusa, ungayivusa iza kwenzela amanga. Manje laba yikasibekwenza ngazi ukuthi bafuna ukusiphusha kuze kube nini. Kona thina sizama ukuthi sibe mature enough to say hayi, asikhankaseni ngokuthula. Singafanele nakwezinye indawo anti sikubonele okwenzakale ekhwekhwe ngale. Sibe abantu abanjalo thina ngapha kobulawayo, sifunwa ngabantu bokuthula. Sibambane, sikwanise ukuthi lo lalowo sihambe sindawonye, omunye isekelo akusekela, omunye isekelo akusekela. Kodwa lapha kobulawayo sesine problem naleyo ukuthi abantu laba sebeqhazi ukuthi amalunga ethu nxa bekhankasa. Pho angazi bafuna ukuthi kuphethe ngani lokho. And I hope ukuthi wona wona lina njengentalo ezindaba liyakukhipha ngolokwana lusakazi, hathi kubana likufihle bese livumbula kanxa sokwenzakale ngapha kuzanupf. Izanupf yiye etayitayile, yikho lapha elisukuma khona kukhulu liqasha ukusakaza ngamandla lalokhu kusakazela ukwenzela abantu bebekwazi ukuthi wona izigangele yizo ezikwenzayo basitokoza. So mzana sisegcina sizivukile, so kusiba ngokunye futhi, but asifuni ubana kube njalo ngoba udlakela lubi lushumbe limele usona mabhizinesi bedlela ongakuzwa kanje ukuthi wabhadala ngaba ubhadala irentu zabo ukudla zabo ukukhwabanisa ifees abantwana ugcina ukuthi lamanye amabhila which are necessary. We don't want violence, we denounce violence. Umongameli wethu uyiyalela violence outright. Umsekeli wakhe ubaba uthiwenga isisephumula ngaye uyalile indaba yeviolence wayidenounce kakhulu. Lo msekeli futhi omunye ubaba uMohadi isemkhulumane ngale kurali laye futhi wawo wayala iviolence. So thina njengezanu PF we have denounced violence. Nxa kukhona okwenzayo ukwenza their own accord and they must carry their cross athwala isiphambano sakhe umuntu ayobethelwa ngalokho yabe kwenzile. Thina njengezanu PF sithi phansi lo dlakeli.
Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota ungathi uyasuthiseka ngalo yini? Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota ungathi liyasuthiseka ngalo yini njengabakhokheli kwezombusazwe khona ngapho koBulawayo lesigabeni zeMathebeleland?
Wena ukhuluma iqiniso, angisuthisekanga ngendaba yokubhalisa kwabantu. Ungakhangela inamba inani yabantu ababhalise ukuvota lapha iloku isiselulutshwane and mbona ngazathi vele nxa sokusenziwa i-delimitation sizaluza ama-constituency mhlawumbe amabili uma amathathu lapha koBulawayo. Okuyinto abantu abangalanzeleli ukuthi khonokhwana wenza ikhekhe lethu linciphe ukucezwana lekhekhe adumele siluthole nxa kade bumele lube liqanda lungaka sona unciphile mbijana kwanaphana. Yinto engalanzelelanga abantu nxa besekela ukubana bebhalise ukuvota. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abanye abalama problems ezithubhala lokho okuthiyethineyo onjengakhona kwa kodwa ke uhulumente bezama ukuvula sibili ntona abakithi abangabebanama problems anjalo ngababuye bebelungiselwe kodwa kwesikhathi abantu abasukume angazi ukusuka kuthini. Kodwa hhayi akundithabisanga kakhulu sibili ukurejistra kwabantu abazange basukume ngendlela ebesicaka ukuthi bazasukuma ngayo owenzela ukuthi siprotecte ukucezwana lethu olwekhekhe ngapha kwala koBulawayo lasemathebeleleni. It's very very important ukuthi abantu bekunanzelele khonokwana ukuthi khona i-census nxa isenziwa 1-2 khonokwana okwama-constituency nxa kusenziwa konke lokwana kuya si-affecta at the end of the day kuphoshini yethu esiyitholayo ku-national cake eyabe ikhona khonapho ngoba kuza kufakwa kukhitshwe ngokuthi khona abantu bangaki. So nxa iHarare bengababaningi kakhulu okuningi kuza kuya iHarare ngapha kubuye okulutshwana abantu bangabaningi kakhulu emaswingo lokuze nimanikaleni we-mash east kumbe north kumbe ngaphi kuya kuya khona ngale thina sithole okuncane yinto kumele singaba abantu bayo bakuzwisisa khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho luzenziwa ngayona le inyanga. Kubikwa inani lodlakela lusiya lubi kakhulu elizweni jikelele kodwa koBulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kulokuthula. Inhlanganiso ezilonda ngodlakela ezifana leZimbabwe Peace Project zithi udlakela solubhahile ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo ikakhulu esekhwekhwe lapho okudabuka khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulesi sigaba kubikwa ababangela lolu dlakela bengabethwala inkemba abaze babulala omunye umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe loncintisa kukhetho lokudinga amakhansila umnumzana Edwin Ndlovu owebandla le-CCC. Saqala ukumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wakhe.
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu, kasikahlangani lengxaki esingathi zikhona. Abantu bayamukela ukukhankasa kwethu, basithembisa njalo ukuthi mhlaka 26 March baza sivotela kwathi 8 koBulawayo, njalo bazavotela ke ibandla le-Citizens Coalition for Change uBulawayo wonke lelizwe lonke jikelela. Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu.
Ngokubona kwakho umumo lo yiyo sizawubona ukhona na ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonke jikelele ngomnyaka ozayo, kumbe sizabona uqhamuka udlakela lakhona ngapho koBulawayo?
Ye, umumo koBulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje. Kodwa kasinike sitsho ukuthi ngomnyaka ozayo 2023 kuzabe kufanana ngoba sinanzelele ukuthi 2023 yikho kuyabe kwi-general elections khona, kuyabe kuzavotelwa lofuna kuba ngumongameli welizwe. sakhangela ukuthi bandlelezana uPF ngendlela lesaba ngayo umongameli weCitizens Coalition for Change uAdvocate Nelson Chamisa bangazama ukwenza udlakela lololo silubona lusenzakala ezigabeni zeMashonaland leMidlands izindawo abazenza ezabo ukuthi abafuni kuphanjaniswa kizo ekho 2023 siyesabela ke ukuthi udlakela lungamemetheka lube khona elizwe lonke akula siqiniseko sibile sokuthi kungaba lokuthula kobulawayo ngendlela oyiyo yona kathesi
ngokubona kwakho kuyini okungaba kumangela ukuthi kungabi lodlakela kobulawayo
yebo kathesi okungenza ukuthi kungabi lodlakela yikhona lokho ukuthi ngama by elections kuphela lapho kuzaba lamalunga edala leParliament lama councillors kuphela phezulu akutshintshi lutho ngoba akulakhetho lukamongameli welizwe so yikho kwenza ukuthi maybe kungabi lodlakela kodwa ke ngomnyaka ozayo kulokhu esabela sibili ukuthi udlakela silubona lukhona eMidlands kunye lezindawo zeMashonaland ehlanisela leHarare leMaro
umnumzana Edwin Dlovu ngoncintisa kukhetho lokudinga amakhansila ekubandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota asambeni
wonke waba umeya wedolobho leHarare njalo ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 27 eHarare elilunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethandaba lamhlanje setheswa amacala ambalwa awokwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act ngomnyaka ka-2018 lokho kufakazwe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter igqweta likaGomba umnumzana Harrison Nkomo utshele Studio 7 ukuthi amapholisa athi ngesikhathi encintisa ukuba ngukhansila kukhetho lwedluleyo umnumzana Gomba wabhalisa ukuthi wayehlala endlini yabazali bakhe eGlen Norah B yena engahlali khona ubikwa njalo wabhalisa abantu kuluhlu lwabavoti abalitshumi lambili 12 ukuthi bahlala kuleyo ndlu khona kungela nto enjalo kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 kulinyanga uGomba uzancintisana lelunga leZANU-PF umnumzana Jefferson Madewe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Former mayor weHarare uGomba ubotshwa ngamacala abambazela wona elekucala abazama ukuthi utshise imota khathesi sebelilahlile sebesithi wabhalisa ukuhlala endlini kayise ngo-2018 ine engahlali khona kambe ngabe ngubani ongahlali endlini kayise njalo konke lokhu kutshengisa ukuthi yikuphupha nje bazama ukumngcolisa bengamphi isikhathi sokuthi laye khankase njengabanye njalo bamphicala elamangamanga elingalahlonzi ukuthi kulabantu ababhalisa endlini yakhe sisi indlu yakhe kathesi bona besithi indlu kahayi kayise umuntu olecala lapha ngubani ngulowo wathi wacamba amanga wathathi affidavit wathi yena uhlala lapho ongahlali khona unoma phela babuzi umnikazi wendlu ukuthi ngobani laba njengoba besithi indlu ngekayise abambophela yona
nxa kuyikuthi ngempela waqamba amanga ukuthi uhlala endlini lapha angahlali khona ngezizathu zokhetho ayisilocala yini phansi komthetho wophathelane lezokhetho
asikocala ukuthi uzabhalisa ibizo lakho endlini ungathutha ke akunamsebenzi lokho uyikubaza amacala abazama ukumngcolisa ngoba bahlose ukuthi uMonzora la ebe lesithe yodwa eHarare ekhupha inhloni ngalokho mahlabezulu sithi izanu siphelelwe ngumphako uMonzora seyizanu akusoze kube bancede ngalutho engaze bamidithene uzawina vele ngekho ngoba siyakwazi ukuthi ushe kunze wawina ama-elections engekho lapha eZimbabwe ngo-1980 lokhu bamupha isikhundla esikhulu kumkhampenela kakhulu konoku ngoba bayamesaba besaba ibandla labantu elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa eleCitizens Coalition for Change yikho ke sithi mahlabezulu asisebenzeni ngoku ngobunono sisebenze sikhangela ukuthi laba bantu basiqophile bayasidinga kodwa ke sithembisa abantu ukuthi ubuntu bethu abuhambelane lezenzo zethu thina ABCC singabantu bomthetho njalo sithi sithobekile siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lohulumende womanyano elizweni ngemva kokukhulumisana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Iphephandaba lobulembu beinternet eleNewsHawks lilodaba lokuthi eleZimbabwe yilo lodwa ilizwe lomhlubulo wezwekazi leAfrika elilesilinganiso sokugubudeka komnotho i-inflation nesedlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hhayi kodwa okwenzakala elizweni lakithi kungakumangaza mpela. Ngoba uma uyabhekisisa ama-political parties la amaningi, wonke phela asho ukuchamisa the most. Ovusa ikhanda usho ukuchamisa, ovusa ikhanda usho ukuchamisa. Ukuthi ngabantu abafoka ama-party ama-party abo befuna ukulungisa ilizwe mpela kumbe ba against i-opposition party. Ngoba angeke ukuthi opposition party ubuse ni opposition njengale nto kade isenziwa ngumamana lo uThokozani Gugu la uDouglas Monzora laba bezana uPhiwe singathi kubala nje kutani and the most thing bathi uChamisa use yenze iskipa esiyeni kukanti ke abantu abazozithuta abantu bayakwazi ngoba amaphathi wonke engayenza umbala oyiyeni kodwa abantu amuntu abamvotelayo kubaya mazi umbala kawutsho lutho ngendlela asebekhuluma ngakhona lapha hayi abantu vele ibizwe lalo na alilawo ama-politician vele laphana nje kulamatsotsi kuphela the most ngamatsotsi wodwa labo abantu labo ungabhekisa ngendlela okwenzakala ngakhona hayi kulama-politician lapha iZanu PF yaziwa ukuthi iZanu yiyo okumele ukuthi kube ngakhulwisana layo kodwa kulibalushana noChamisa uthi uChamisa kala lutho uChamisa kayizilungu waye bengalushani lazo zanqondo lezi zeZanu PF waye bengalushani namasela la abulala abantu waye bengalushani abantu labo abathumba
Studio 7 salibonani lonke awu bantu bakithi ngamosha isikhathi mina lo mbuzo nje i-1 abantu bangamphendula kiyo since kwaba nguwe wena umuntu ombula e-Studio 7 wasemathebeleni so wakho wabona emashonaleni kungaliwa na mina sisi ngazalwa kuhlezi kuphikiswana kuliwa njalonye Jeff ilizwe lolu ngasikhathi bani umakho laba lona abo bantu elithi ona sibomele lifakwa embusweni hlala kuliwa njalonje sibe sibhekele ukuthi sesiyi-MDC alliance selezimpi zabo labo Monzola umakhuphe labo Chamisa sebephumile sebeyisisi babangani ke waye behlala ephotha kaqade bantu bakithi ayayayayayay angazi phela sizahlupheka sizosiyofa so longo lilo olusayalele emashona land sizohlupheka sizosiyofa sike sizame ukuyakho kwakithi sikubone kwakithi ukuthi khona kuza sehlula kanti lokho ezama ukuyakho kule singakuboniyo kuloko kuphuma kuze news kuliwa kuphela njalo nje asiyakhena kwakithi lokho silakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuza sisaphi uzaphu uyasobona kuliwa uzaphu kakaze kuliwe yebo kungena ngosimangilizwe ukuba lokho kunganokuphikisana into leyo almost 1 week iphelenya abantu abasebekhulumisana bazwana bayiqeda impi yabo komthwakazi kulokuba khona lokuphikisana in 1 week kuyakuphelenya kathi amashona endo kuliwa chose kuzokuphela 30 years kuloku hla kubangiswa njalo nje izwe lesifala siyaphansi ngokunjani abantu bakithi sidebela sihlangane phela uyasozwa amashona besikhuza mpela ukuthi mandebele yeke la trouble zimayi abazinika amakhoba lusu okibo qala sike sibone beke beke likhulu lasibona angeke begijele ukuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besilo yeke njalo nje izwe lesifala abantu bakithi siyekele namaphatha ngale si azizame nje ukufaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu siba lutshwani sinjani nje akusebenzi lokho lawo baqhamukene too much maybe thina masingakho saphu sonke siyamandebele bona beya amaqhamqhamu zenza abaphathi nawo ahlale besilwa njalo beqhamqhamu singamanqoba ulushwane wethu lobuninga kusho lutho lokho ama MPs ama councillors sifake nomthwakazi bakhona labo zaphu bonabo hayi bantu bakithi uyazi ukuhlala ubukela abantu besilwa wena ubakhethe ukuthi bekumele belibona belithi besilwa wena singumlamo sokulamula upha laphakathi isikhathi siyahamba lesi ngiyacela mpela abantu bakithi abake benanzelele bantu bakithi andla abanimbi bayithanda sikhuluma iqiniso bahlezi besilwa bayakuthanda ukulwa umbango bayawuthanda izikhundla bayazithanda ukuthi yini embusa bayakuthanda khona manje uzobona ayike iphele 5 years partner lesi ahlangene nale uChamisa uyazi uyisigama manje akutshela umbango nto uyaqala khona uchithiza abantu lo usukela ku MDC wesi manje usengum umsunguli wewe CCC anya litshela ngani ku MDC ingcono wayithola evele kulabadala abavele bekhona bebasungula wathimela uBT lawo bantu manje sesegameni lakhe ukuthi kuthi CCC iqale ngobuchamise ngupresident ayaya yalitshela bese uyisiganga mamanje abantu empala abantu bakithi asibanyathi asiwayenzi asiba ahla tribalism kodwa ayi lapho yalitshela umbuso ukho ngani laba silandela abantu umdishi umbuso abangawuphiwanga sikhume inqiniso umbuso wabo ngokulala abantu ngwani izinto ezimbi ayaya abalungisa indaba zabo bafethu maye ufuna sihlalisane labo kahle ayi otherwise umthola zingcono
sanibonani sanibonani ku studio 7 ngajabula iaudio mayingafundwa le bulisa bonke abantu abasendaweni yasenkayi kosikhobukhobe lukamba ngibingelela lamasobhuka kithi wonke lenduna yakithi ngithi liyakubona badala ukuthi isimo siyala siyaphambili even kungadla umuntu oyedwa kodwa ezilonke abantu abaningi belamba kusuka kube ngabi nalutho so siyacela ukuthi ngathiwa kuye kuyatshintsha asiboneni ukuthi 2023 zakhamizi badala lezinduna siyalamba lapha eZimbabwe so singakutshintsha kanjani asiboneni engasikhupha ebunzimeni lokho ngajabula le audio mayingafuni
salubonani salubonani basakazi lonke baka studio 7 abalaleli bonke kuzindawo ngezindawo kufinyelela khona studio 7 bazali bami bengilombono lapha engicabanga ukuthi lumbono ngizohlala engiwukhuluma kuze kuye fika u-2023 umbono wami uthi wona kunjani ukuthi amaparty lawa abambane i-MDC le kaChamisa osokuthiwa yi-CC leyo le Mthwakazi Republic Party lezapho abambane lamaparty sithi nxa sisiya ekhethweni sihambe lamaparty ebambene okwenza ngithi mina ilokhuzeni iparty le kaChamisa i-CC leyo kubanjwane layo kungenxa yokuthi yiyo ekhanya ile power yiyo eseduze leZANU-PF yiyo engakwazi ukugudluza iZANU-PF la abanye amaparty asekudeninyana kodwa singabambana siphushe le ekaChamisa iphushe iZANU iphume ngoba ngaphandle kokuthi senzeni njalo bantu bakithi akulanto esizoyenza nxa nje sifuna ukuthi sizingenele emavotini 1111 akulanto esizoyenza iZANU-PF liya ayikaze yawina loba nini loba nini ayikaze yawina iZANU-PF namanje ngeke iphume esihlalweni as long as la maparty engazamanga ukuthi abambane ama-opposition party kugudlulwe iZANU-PF le-MDC kaMonzora la kuphela yiwo maparty nje kuphela afanele ukuthi agudlulwe iZANU-PF le-MDC kaMonzora kuphela siphusheni ukuthi ilokhuzeni kaChamisa le-CCC kaChamisa siphushe yona badala ngoba lapha sisakhangelele ukuthi sisuse iZANU-PF asikakhangeleli ukuthi lami ngifuna ukuphatha lami ngifuna ukuthini ngoba iparty enkulu ekhona ngekaChamisa ungazuye ngapho ungazuye ngapi uChamisa yiyo iparty yakhe enkulu so ukuthi sithi thina yesizaphu yesi MRP no badala yesifuna ukuqumilizwe elangapi elangapi kuphethe bani iqumalelo lizwe kuphethe bani abantu ngabe nje bayama ngendaba yokuqumilizwe le kubanjwane qala kuqale kukhutshwe iZANU-PF ithi kuchwa bese ukuhlalwa phansi ke kulungiswe izinto kahle but manje as long as kusaphethe iZANU-PF ayi bantu bakithi hayi hayi ngeke silunge ngoba ekugcineni siyagcina sisithi ama opposition party la iwasidubekisayo ngale kuka 2023 vele kulozo kuqhubeka ubusizana siyagcina sesikhala ngama opposition party ukuthi yiwo asidubekisayo iwasidubekisayo iwanike iZANU amandla siyagcina sesithi wonke ama opposition party azalwa iZANU ngenxa yokuthi afuni kuba bambana okwenzeka bambana kwini anti benzele ukuthi ba spread abantu bagcwala iganga lonke abantu iZANU kuyiwine futhi so siyacela abadala ngumbono wami bengena ukuthi ama opposition party awabambana beme ngendaba yokuthi siyaqumilizwe ngapi ngapi ubuhle bakhona obokuqumilizwe ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle abantu abasekhaya bakubhekile lokho bakubona ukuthi akulandizwe liyaqunywa ezilongubo siZANU kuhle impela lami jabulela ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle abadlalele ngaphandle yabakhuluma ngokuqumilizwe so siyacela
badala bamasibambaneni sihambeni sibambene sisiya kuvoti ka 2023 okhulumayo unkomo ngibuya ekana ungathi ejabhiwa ngiyabonga
kalibonani mazimbabwe amahle lingabe livuke njani laphe likhona ngezindawo ngezindawo yeah hayi selusesizisondela isuku zokuthi sibone ukuthi sibisela obane emagepini la abantu bemaparlamente la bezimela hayi ukuthi bemela uzulu ngoba vele uhulumende wezimbabwe kayike abaniki imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela abantu ngedlula ngisho yena umuntu uyabemele yona izani pf vele eparlamente khona ngapha engowezani pf simvotele mina mbuya kondolwane bakithi kudala lami ngathola abantu bevota bevotele izani pf la manje yeplumtree asumabhampe ngiwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wakonugrade wekuthatha isikhathi ukuthi amabridge alungiswe hhayi sokwayekelwa lokhu akusalungi kodwa sivotela yena umuntu wezani pf ngiyosimele epharlamente so kuthengisa ukuthi uyezimele epharlamente vele lokho kutomele thina hhayi akusebenzi bakithi asizameni ukuthi 2023 kipheni ibandla lele yabomnankagwa le seliyehlulekile ngoba lokho ukuthi lo babekhampeni ukuthi sebekhampena bezithina ngazi ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala every 5 years bahlala bezikhuluma into zakhona zingenzakali asijiyeneni lalo ibandla lele lezanupf zanupf baba isuyehlulekile sizame abanye
sanibonani kustudio 7 basakaza abahle abaneqiniso kuleli radio bantu bakankulunkulu mina bengicabanga ukuthi ukhuluma iqiniso lathi sikhuluma iqiniso singabantu esifama odiwe mina njengonyoni ngisenyama endlovu laphana sekukhuluma iqiniso elinye nje ukuthi abantu belizwe le qiniso bantu bakithi ngizwa abantu abaningi onke bekhuluma bethi kule qembu eselitsha eyephathi elitsha ezimbabwe selivuliwe
amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia, Czech Republic balubhekise kwele Ukraine namhlanje ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela iKiev. Isikolo seUkraine lamuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya weKiev uthi sokule curfew ngakho abantu abasekuvunyelwa ukuhamba-hamba mahlayana kusukusela lamhlanje ntambama. Umanyano weEuropean Union usethese eliRussia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawo wonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela azozama ukuyivikela kodwa ke uma ngabe ukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuyukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuza se-Ukraine omama labantwana. Lokho sokungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxisa impi kodwa ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne Russia. Okwesibili amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe kodwa ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine akuyona imemba yenatho abakwazi ukuvela bangene ngamasotsha beyoncedisa ukulwa ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ebugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe. ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani kasikhangeleke inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ivandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labalandeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho. Owake waba ngumeya wedolobho leHarare, uMnumzana Herbert Gomba, uzamiswa emthethwandaba lamhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olibhalelisayo, igama nguChris Gande. Isithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kukheli yethu ethi www.voandebele.com.